Indaba zethu lamhlanje abesifazana abakuba bhizimusi amancane laphakathi laphakathi bebungele ngenjabulo umhlangano wemfundiso oqhutshwa kobulawayo wensuku ezintathu owe-Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft. Abalimi bamaplaza amancane benhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union bathi bancedakele okwamagama embukisweni welanga elilodwa oqhutshelwe eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso ye-UNDP imanyenele nenkampani yemitshina yangalezi nsuku eye-ONAI. Inkampani kamakhalekhukhwini eye-Econet imanyene lohlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration ukwenza kube lula ukuhlawulela indleko yentuba zemigwaqweni ama-toll gates. Ku-Live Talk kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakubhizimusi. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.